kuyiskati sembiko yenu
alibonani basakazi bestudio 7 nalisakaza njengoba zinjalo abasakazi abathembekayo nangubhanda moyo komnyama esigabeni ebulilima west kondolwane mina ngizakhuluma ngento ezimbili ukusela bukhozwa ukuthi inconomity phansi maybe lebandla elibusayo lingaba nobudedengu ukuthi luye ngakwazi ukubamba ukusela lobo okwesibili amadoda la angena kuleyi party ephuma engena kuleyi party labo babulala ilizwe ngoba kugcina abantu beZimbabwe ipolitiki yethu ingathembeki ngoba isilike ma usiya kwenye iparty usiya kuzwa information ukuthi basebenza njani ususiya kuleyani iparty wekuze khonoko kubonisa ukungathembeki mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni igwamagwama village kulilima west ward 9
angibingelele kuyo yonke imuli lobuholi bonke bestudio 7 nabalaleli bonke ngithi philani nami ngiphile ngibe ngithi mina ngingumathiya ovundla emachinge eplumtree ngaphansi kobuholi besandla sikaphahlana komxosho ngithi ngiyibeke kancane isizathu esithile ihulumeni yangakithi lapha eZimbabwe angazi kumbe isisilwa lomphakathi ikakhuluma ngihamba nginanzelela ngendlela ehlela ngayo izinto ikakhulu ngibuye kuma-passport ama-passport lapha ngigcine kungo-December 2020 elapha kubo 200 rand around the duku uma sesifika lapha kubo April naso isifuna 4000 something it means 318 US dollar ukuthi kambe ikudla okungakanani emulini yakho wena ufanele ukuthi ngabe ufida yona imuli yakho ngoba ikakhulu ibiphuma ngaphansi kweproblem ye COVID-19 wonke umuntu ephelwe umsebenzi wonke umuntu engasebenzi ekhangele nakhona futhi uhulumeni wakhona ukuthi imuli yakhe ithwele kanzima kangakanani langomnotho nje ogugudekayo ongekho elizweni kodwa kepha ipassport $318 imali engekho engeke yaze yaholwa noma ngutitsha noma ngubani osebenza kwelaseZimbabwe ngiyani into ibuye yaba buhlungu kakhulu emulini yaseZimbabwe kuwo wonke umhlali umzali umuntu ozalwa lapha eZimbabwe ngithi ngabe igovernment iyakuzwa isikhalo sabantwana bayo and then ikhanyele njalo lokuthi abantwana bayo ilizwe layo linjani iyehlise zonke izindleko ezikhona zibuyele esimeni ukuze ngoba iyabe ikhanyele ukuthi imisebenzi njalo ayikho
ngibona ngoba ngizibinjani ngizindawo ya i corona yithi valo malayithi hayi kodwa labantu bezana ophimbo lawo sokuvala inizwe kuvala malayitha kupasa simthetho engakhanyiyo ngale corona le kodwa le ayibona ke corona isiphendukeni eZimbabwe vele akuthe i corona le endingatho ngathi elizwe lakithi vela kumelanga kuhlala ukufikile into ezivalile izwe lonke nanto ke ilizwe kalisavulwa izinto sezivaliwe ngale corona le kodwa uverusuku kati abantu bakhe bakhethe kusabani izanupiefu le corona ngoba into ehlukumeza imphefumulo yabantu bakhulu izanupiefu zale corona le kambe kona yikuphi vele okuyingozi kuthini icorona le izanupiefu icorona ingcono abantu kabayazi namehlo bazwa kuthiwa kwakuma izanupiefu ebulala abantu ethumba abantu ethontsha izimali ibizwe liphelile liyaguga ngamadoli naliya bani kuthi igolide suku zonke basezibe bazwa sikhathi sizokutaba kuthiwa kodwa sizokutaba ukuthi abantu abaphula iy'qozo ze-lockdown ngoba into yonke vele sekuyiphula iy'qozo ze-lockdown noba yini kodwa bona nxa betshontsha nxa bebulala abantu asikhathi sizokutaba kunomuntu wezanupiefu oyephula iy'qozo ze-lockdown sizokubotshwa amaphathi laphikisayo umbuso omubi lokhu yibo abantu ababothwa yibo abantu abagcwele ijini abezanupiefu bona kathi bahamba kuphi umhlaba bona abangayiguli izikonzo ze-lockdown ezimbabwe akuseyicorona vele le kathi bona basabani abantu icorona layo ukuze nemlankaso into abantu abakhulumile ngoba izalo kepu bayazi into abayazi ngamehlo inkingo yabulala isiqeda abantu elizwe ikhuluma kanje kule zidube ezingazi phansi
abasakazi esitudio 7 ongamsebenzi esisenzela wona kakhulu siyalibonga kakhulu mina ngumama ohlala eBulawayo elokishini lasekhashi park sinesicelo kayithi ngapha eklinika yethu kanti ukucelelwa ukubuza kancane ukuthi kanti kulabantu abanatha amaphilisi abantu laba umuntu lo muntu uyabe kwazi ukuthi istatus sakhe nesakhe yethu kodwa kulezi nsuku phandle beklinika ekhashi park bayalayeliswa uzothatha anatha amaphilisi ngapha uzothatha i-CD4 count ngapha i-viral load ngapha kambe sokumgcema ukuthi wonke umuntu lo sekumele sebazi ukuthi omnye lo ugulani lo ugulani cale sisize bakithi ukugula asontando yomuntu kodwa umuntu kumele abe azi yedwa i-status yakhe akhona umhlaba wonke ubekwazi i-status sakho yisiphi lelo isiphatho sale klinika sinzima kakhulu kulokuhlukunyezwa abantu bayathethiswa abantu kulo mama lo ugqoke ziyi-green umude lo shuwa angazi ukuthi uphila njani abantu esigabeni bakwazi ukuphatha abantu eklinika cale bakithi sisize i-Ministry of Health bekwazi ibizokhangela ithumele nje umuntu abofika angene elayinini ane abone ukuthi kwenzakale kule klinika ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318